sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDlanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela, ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asoqala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama-festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda, owenani elingathi lithe phezulu njana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala, fatigue, iyabisizithathela. Wonke futhi nokuthathwa kotshwala, siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcina isiba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
Pambilini walingo kwa ute wage watibana lo kupose kufani okwa kungabangela ingozi. Ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphuma njani kuyo.
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha nenkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu sasilower down yimi engangitshayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke yile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikufika bazame ukuthi ba reste bezame nokuthi imoto zibe ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabe zodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela amavesene esukutshintshana ngokuchayela and laba abaku commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba resta enough banengi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo
lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokijini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza so kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile ngiqeda ukuthenga la mabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma uthi ngiyakufanisa ngithi ungifanisa lobani athi lo mqondisi moyo ulida wemthwakazi ngithi hayi ikufanana kwabantu from there athi hayi nguwe abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami
okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini
kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotso ufuna ukungqila khonapho wahle wafonela i-backup injube police station ngilalele le intumbane police station watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha I'm monitoring him gijimani lize simbambisane ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo ngabuya ngabuyele egangeni wanilandela ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi kanti vele umele ngenye indlela wangilanda ke wazongithola lapho waqala ukukhuluma lami waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye peace police internal security and intelligence wathi usebenzela entumbane police station
wakuyutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelana
wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe ngambuza ukuthi icala lami ngelani wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe ngathi angikwazi lokho all of a sudden ngaphunyuka futhi kuye kwasokusiba mnyama ngarole egangeni lami ngendlela zami nje angikwazi ukuthi kwenzakale njani I can just say it was a miracle wagcina engasangiboni khonapho ke ubeqeda ukutshela laba abasuke enjube ukuthi gijimani ngoluveve road ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni hayi mina ngala ngiqinisele ngicashile lapho ade ngicashe khona ezwakala ke sememezo sithi yena yena uma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe impahla igqokileyo isona leso isithombe engilithumele sona so ke kutsho ukuthi ke bese ngumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene
usisizwa njani wena moyo ngemva kwempi engaka njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama agents kahulumende
ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile langaphandle kokuthi inyawo zami lakathe sizikho zisavuvukile ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo ngaba lama small bruises ezandleni zombili kodwa hayi ngiphephile ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi kulicala kibo uhulumende weZimbabwe ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi thina kasidli lutho ngaye engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile bangababulali sebengakubamba bakuphoyizene sebengakubulala bengenza yonke into mina engisakuloyisa kathesi ukuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebona ukuthi siyancindezelwa kubeke sokulapha ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacithi
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obeqoxa lo Gainer Gumede side weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapolisa ngalolu daba kodwa kaphendulanga umakhala ekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lweCOVID-19. Abantu abaningi bakhala ukuthi lapho besehla indizamchineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport etwa Robert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. bozo ngo 26 December 2022 njengehlala pa wasofihla ndalo ukuthi ni thathe isikhwama anyime ngama ngaze ngadela to the extent ukuthi ama airport authority basitshelile ukuthi ano akusela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so base besithi sibalise to e-desk ama complaints. I did that and they were fill form la khona basebesithi ngicheke emini ngo 3 ngase ngicheka basebesithi ano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngiyala sikhwama airport eZimbabwe. Imbone kugcwele izikhwama, mbona ngani izikhwama lezinye ezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa e-Ethiopia. Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyafekthe abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi ubanxa ngabala I think bengaba yi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Lo ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamchineni ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nxalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli sithi sihalalisele Merry Christmas le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJob sikhale ezidlalela iKhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho bembophele obala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni ngishuthi wonke abasebone lethe aphila ngaphansi kwe-government enjani ezanu PF, ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngaliphelelwa ngoma ephikisa izanu, umuntu engafa noma kunini ma engabe ephikisa izanu ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakithi awuke betholi labo uxolo lokuphutheni bevota ngobuningi izanu PF ihluleke ukuba riga ihluleke nje ukuthi kubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathi izana uPFE lokhu lalokho okuhle. Nyabezwa bayikhulumela nje uma lakhe inkomo kodwa kusala bonke abantu abasupport izana ngoba bakhulumela izana ambona ukuthi uThixo bayamazi noma bayamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezana kuyisinengi sophambi kwaThixo. So abantu bezana bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizana uPF futhi bethi balikhulula ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje sengathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngumtshiso moya. Ngicela usizo kini contact number. Ngengezwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Angisakwazi ukwenza ngusensimanda ngumbe ngulomunye uthambana umfundisi othi alokukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayo inamba yakhe lowo muntu uthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezijwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ebuhlanyeleni isihlahla. Ya, yeah. 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isecure sibe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisibanda ngumbe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngama-Sundays. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information le ngiyakwazi kulayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisi. Yeah. Ukuthi ngasuka ngaba out of mina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede zinini zami. Lingithumezele inumber zikamfundisi ngoba olima izihlahla lezi ayisithi siphume emunjini ngizabe ngiphindaphinda. Please ngicela lingincede linginike inumber zakhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumeleli kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe? Mina ngikhuluma ikobulawayo. Into enzisa ukuthi ngikuphela abantu ababotshwayo nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho bebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo kutho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokho besiba semajele belokho behlupheka thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubonela khatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka lisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo liletha zinjalo ukuze sisuste emhlabeni wethu sihlezinjani. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shua ukuthi kade badlisa swani laba bantu uyezwe comment into engekho yena uhlala khona legwanda uyacomment ongaziyo ungananzelela kathi esikufollow sirod kule bus khona esuba ngewange eka extra sithe uyileyo bus ngenxa yamagodi kule gonyethela lithweliswa mendelawa ngenxa yamagodi kathi esimdlalo kyanu green wosuwile sendpool ngenxa yamagodi. So ukuthi comment esithe naye le mgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo silayo uyalungisa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwale into embi ayibukayo malaki kangiyake nanzeleli ngujoseph chuma labo bantu kuzoba ubelief gawuli ayi kathesi lo malaki inkomo mbele amthatha ngaphi laye amathwethi abanye abantu shuwa mna nyamanga ukuthi kathi kuyabe kuyini okubangenileyo kuyabe kubangenile shuwa kutsho ukuthi ukuhlupheka kwesizwe sakibo kakubahluphi lanxa igugurawundi yaqeda abantu babone nganento enhle sikuthi lanxa ingaphinda futhi yabe iraid hayi kakusadingi ukuthi kwenza ulutho ngoba kwenzakala vele kodwa abantu bengakubuki bezinto enhle lanxa bekubona phela basithulele kuphela kwenzakala kwenakala kwedlula nkosi yami Asas kodwa umlimi phela ongakhangela iceleli lodo umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngiyalibingelela lonke msasakaza abahle bakastudio 7 ngibingelela lonke ngibingelela nomthokazi wonke kumagombane noma nomhlaba ngisithi esiqaphelene njengabantu bakomthakazi usuku zokuphela komnyaka ofana sizinazela izingozi ezimpilweni zethu esidrayiva khona ezimoto esihamba khona ngezimoto nalapho esihamba khona esijabula nakhona singajabula size sikhohle ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kuyingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhothaza khona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lowo sonke singabaphelileyo enkosini ujesu nami ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale lesenethi eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni se-the house luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe lemelika umnumzana Busani Ntini
uDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlogoza inyosi zizihlalele zodwa khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathwa vele sethwele nzima siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile sirecommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele so ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazomvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile kathesi usumtshaya ngehlanekela ngombono wami mbonangani uzagcina esiyejele ngendaba ka-January 6 siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaparticipethayo ababekhona ungena e-capital abanensi besemajele yena kathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influencer laba bantu so ngombono wami mbonangani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu
yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho
ngombono wami abasekeli lokhu elako kodwa abaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term ngombono wami mbonangani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ungabheka i-runoff yesenator eke yabakhona e-Georgia yananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azwanalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi ebe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe liningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi ebe yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate for ama-Republican ehlangana lo Biden ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi second term. Yebo, kungabe kukhona okuyakusenzakala ngesikhathi leso kumbe ekhona miyabe ngahambi kuhle kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa ngiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo-ke ngumnumzana uBusani Ntini olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.